okuyikwade kushiya xoxo ngakho yindaba eze-election roadmap. Nga sikhuluma nge-election roadmap, abantu befuna bakwazi ukuthi kanti vele i-commission isihambe kunganani ukuthi ilungise ukhetho. Okuphumileyo kanti yikuthi abantu bonke bayavumelana lokuthi i-election yeZimbabwe kufuze iyenzakale nxa iphuzile. Kuqalisa mhla ka 21 July, last date kube ngu-21 August. So ngalokho ukuthi olukhetho vele alusayemuva. Kodwa esikhuluma ngakho okuqakathekileyo yikuthi loba nje ukhetho soluzaba khona, abantu abaqhubekele phambili belokhu beregister kuvota ngenxa yokuthi i-registration process ilokhu isaphambili kuma-district office awe-ZAC ilizwe lonke. Nxa umuntu weqwa yikurejista ngesikhathi ese-outreach program size sibuye ezigabeni zenu, akusho ukuthi umuntu selahlekelwe yimbeleko, hhayi lokhu kusabhaliswa. Ikhozi sithi wonke umuntu oseleyo kayebhalisa kwenzela ukuthi inani esase lifuna ele-7 million lifike. Okwesibili, sikhulume kabanzi ukuthi nxa kulungiselelwa ukhetho kulamanye ama-committees aqakathekileyo afuze abe khona, afana le-committee okuthiwa yi-media monitoring ekhangela ukuthi abamaphephandaba laba ama-radio laba ama-television banika isikhathi esifananayo kulaba bantu abakhontesta i-election. Ngalokho-ke sase sicubungula ukuthi kanti vele kufuze kwenziweni ukwenzela ukuthi wonke amabandla athole ispace esilinganayo ukuthi athengise i-manifesto zabo kuzulu weZimbabwe. Okwesibili, saqoqa njalo ngokuthiwa ngama-marginalizing committees. Ama-marginalizing committees lawa angamakomiti agoqela abantu abavela emaphathini atshiyeneyo akhontesta kukhetho. Umsebenzi wayo yikuthi kube kubhulwa umlilo, kukhulumiswana umlotha ukwenzela ukuthi nxa abantu bekhontesta bengatshayani kungabi lodlakela.
Kahle kahle kuyini elikhulume ngakho ngodaba lona lona?
Sikhuluma ngokuthi siza bona ukuthi wonke lawa amakomiti loba nje kufuze ukuthi alungiswe nxa umongameli esekhulume idate ye-election, kodwa sifake ama-structures atemporary angayenzi ukuthi abantu baqalise ukuthi basebenze kwenzela ukuthi siye phambili ngokuthi ukhetho lethu lube free and fair. So bekuwumhlangano omuhle kakhulu obonise abantu abatshiyeneyo ogoqela lama-ambasada avela ku-European Union, chief embassy namanye amaningi ukuthi silungiselele ukhetho ngendlela enjani.